abathengisa ijabu zani kakhulu sibili namhla mbona ama-swimmers around 2 ngabona laba athletes abagijima ama-200 makarawo locharamba wonke bathengisa ukuthi ukuthokoza sibili ngokulungisela komdlalo yabo abanye abakabuya u-Steven Cox be-training bathi abola embabonileyo namhla seyaye-athletes village babone bethengisa amajabu zani sibili lokulungiselela abakwenzayo
kubona ngazani kuyatholakala amagolide yini kumbe lamasiliva kumbe ama-bros lawo akusitele
obakade singithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya amasilva lama-gold konke kuyabe kukahle njengokuthembise sakutshe ukuthi sizaba-recognize ama-incentives layo esakhulumayo but okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha their very best yikho yabe sikukhangelele nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silva lama-bronze siyabe sibonga lokhu esakhulume but ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza bazakukwanisa sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani but siyabasapota ngalokhu ababe sinike khona
kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumasele ukuthi uthi uzabanikani khona akusitele phela
hayi asomfihlo anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika i-$10,000 oyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500 oyabe unumber 3 sindike futhi i-$5,000 asiyomfihlo sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi siyakwazi ukuthi imali ingayikwananga but into esathi si-Zimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle sizabanika lokho esikukhulumileyo njalo ababeyathola i-top 10 sakhuluma futhi ukuthi sizabanika i-$2,500 from number 4 i-sliding scale up to number 10 ababe kufike ku-final so inquesti ukukhangelela sakuthembisa that wesakhangele ukuthi xa bezenze njalo sizayenza kulokhu esiyakukhuluma esakukhulumayo
yiziphi isithembiso sakho ebantwini bezimbabwe sivula amehlo phela sikhangele khona
isithembiso sami ngithi kasisapoteni i-team kasifokase nge-team yama-athletes angu-7 esababusa ngapha le-France lama-officials angu-8 asababuya ukuthi babancedise ukuthi babasekele bebanike ulwazi labalimeleyo bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo so inkosi sabe isithini le ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asapotwe bazame ukuthi labo bakhompithele laba ababe bekhompitha labo
ye kuleziphatha amandla zikahulumendeni khonangapho zisapota sesekela khonao
ye siyakwazi ukuthi u-VP layo ubuyile lapha buya nje meleli lizwe le-dignity lama-dignaries akhona esinginababona izolo sibili ku-function lesahambe khona